Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Ye, sibone ongazake kubonakale lapha in the history of ilizwe leli ele United States eAmerica. Out of the 46 ama-presidents, sibone owakuqala obotshiweyo ngendaba yokubhadala umama wobusuku ukuthi afihle indaba yona leyo ngoba wayesegijimela ukuba nguye umongameli welizwe in 2016. Hayi, indaba leyi sibone ngathiwa ilama-facts lawa amsupportayo abakukhulumayo amagqwetha amaningi athi hayi ngathiwa kulezikhali in the case abayifakileyo ama-prosecutors e-New York.
Manje khonoko okwenzakeleyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo?
Into abayenzileyo leyi ukuthi kuzamnceda ngamasupporta yi abanye ngoba yena kuthiwa se fundraise for the past 4 days sebelile mali efika ku-$8 million okwakathesi sikhuluma. So ngiyabona ngathiwa i-fundraising labantu abamsekelayo ngathiwa bazamnceda ngalesi sikhathi ukuthi kuzamnceda ukuthi abe nominated nge-Republican Party. Angiboni kungathiwa kuyamphambanisa ngoba kathesi masikhangela ama-percentage polls akhuluma ukuthi yena uTrump is ahead by 50-something% and umuntu omlandelayo uDeSantis ugovernor weFlorida is at 26%. So ngathiwa kuyamnceda lokhu okwendaba yakhe le embophisile eNew York. Ukuthi yena umongameli uTrump uzabotshwa ahambe ejele, hayi lokho mina angikuboni. But njengamasikhangela ukuthi this is the first time that this has happened eAmerica, hayi we never know ukuthi kuzazala nkomoni.